wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonoko kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe kulo mdlangudlangu kulokuxabana kule ndlala kulabantu ababulawayo so vele sinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolo because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliyelethayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe every time kungaba lokhetho kuyaba west vele
manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe
kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi iningi labantu kaliphume so ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela kule problem ecabanga mina ukuthi khona wakukhuluma ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi abantu bamabandla abantu bemdabuko labantu bema-civic society labo kumele babe khona phakathi kwabo ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke ngoba ukuthi sikuchiyele kuMDC leZanu-PF akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelela wamabandla
manje ezisontweni lapha nxa abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ukukhuluma nomdlala ikuthi khona sekulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama-division between abantu abasekela i-MDC abantu basekela iZANU-PF loba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe-MDC yini kumbe ngowe-ZANU-PF khonokho yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume iy'ngqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungelabantu abaza kuthi khona lo okhulumayo ngowe-ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe-MDC lokhwena kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo